Siyabonga Jonga lo Chris. Siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhlaka 20 ngoNkwenkwezi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lichona njani, ola mugela emweni ngenjabulo ngontungamili nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Pepa ukuthi libonakala likhona. Yimi lo munye wami esiyabe siwalahlile. So yitho kumele sibe lokulungisisa ukuthi sithanyele. Lelo liqiniso ye ngoba kulamunye umuntu ovela kwenye indawo abuya zilahlela iphepha la.
Uzulu weZimbabwe ukhuthazwa ukuthi engalahli ingcekeza lezibi ndawana yonke amukele indlela yokulondoloza ezinye izibi ukuze ziphinde zisetshenziswe uhlelo lwe-recycling.
Kwazakala ukuthi ngobani abaphiwa lelo mncedo nxa lingabe labakhulu. Njengenjayelo yokuthi nxa into kuthiwa zenziwe mcele ukuze uzulayo akwazi ukuthi kungabe imali zahamba.
Ibandla le-MTCT lithi kumele uhulumende akhuphe uluhlu lwamabizo abantu abalesikwelete kubhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe.
Inhlanganiso ye-Amnesty International elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele yethula umbiko osola uhulumende weZimbabwe ngokwehluleka ukupha imvumo yokusakaza emsakazweni yezigaba lezimeleyo engalabudlelwano lohulumende loba ibandla elibusayo.
Zonke lezindaba lezinye ziyalandela.
Uzulu weZimbabwe ukhuthaza ukuthi engalahleli izibi ndawana yonke amukele indlela yokulondoloza ezinye izibi ukuze ziphinde zisetshenziswe e-recycling okungamlethela inzuzo ngemva kokuzi thengisa izibi ezinjengamagabha loba amaplastiki sezehlukanisiwe. Intathe izindaba yethu Mavis Kamau sethulela lolu daba ngocweleyo.
Lenkuthazo kahulumende iza ngesikhathi abenkampani elungisisa mende yeLafarge Cement Zimbabwe imanyene loZulu umunicipal kanye lezinye inhlanganiso eziphatheke kwezokulondolozwa kwemvelo bekubone kufanele ukusungula uhlelo ukulondoloza izibi ngendlela etholisa inzuzo eye Sustainable Community Waste Management Initiative. Lolu hlelo oluphawulwe okusemthethweni lamhle kuseni kungenye indlela esetshenziswayo ukukhuthaza uzulu wemavuku Tafara ukulondoloza indawo ahlala kizo zihlanzekile okuzaphathisa ekulondolozeni impilo yakhe kanye lezizukulwane ezizayo. Unkosikazi Sukoluhle Madamombe yisakhamuzi semavuku oze emkhosini wokuphawulwa kwalolu hlelo olwenzelwe endaweni yamavinkili akokamunu emzini wemavuku.
Silethwe luhlelo olokulungisa indawo yethu emavuku Tafara ukuthi ihlale ibe nhle sithanyela besibuthelele kade sibekuvula ngoba siyangikhona siqalisa lamhla ukwenza lolu hlelo so bekubuthene abantu abaningi. Ekuhlaleni kwethu sonke isikhathi iLafarge ilakho ukuthi isilethele inhlelo ezinjengalezi. So iyathi ngabona sokufika isikhathi sokuthi bakwenze ngoba kwesinye isikhathi babathathe labantwana ukuthi bayesebenze kwakhona ngayo.
Unkosikazi Madamombe uthi uvumelana lalesi sicelo sikahulumende sokuthi uZulu enze ihlandla lakhe ekulondolozeni izibi isikhathi sonke hathi kulindela ukwenzelwa.
Ye, lelo liqiniso ngoba iphepha ukuthi libonakala likhona. Yimi lo munye wami esiyabe siwalahlile. So yitho kumele sibe lokulungisisa ukuthi sithanyele. Lelo liqiniso ye ngoba kulamunye umuntu ovela kwenye indawo abuya zilahlela iphepha la.
Kusungulwe njalo indawo lapho okuzabuthaniswa izibi khona emzini wemavuku Tafara anduba umunicipala azezibutha ekhangelele ukuba ibe isisebenza kusiya phela wona lo mnyaka ka-2015 ebizwa ngokuthi yi-Waste Management Center. Abaphatheke kwezokulondolozwa kwendawo zihlanzekile okungaphazamisi imvelo ama-environmentalists bathi le izaba yindlela njalo yokutholisa uzulu inzuzo. Zingehlukaniswa izibi lezi bese zithengiselwa abamankampani abaphatheke kumisebenzi yokuphinda bayilungise kube impahla esetshenziswayo njalo i-recycling. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingu Mavis Gama.
Ibandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai lithi kufanele uhulumende akhuphe uluhlu lwamabizo abantu abalesikwelede kubhanga elikhulu lelizwe le-RBZ ukwenzela ukuthi kungasetshenziswa imali yomthelo ovela kubantu makhaza ukubhadala lezi zikwelede ngemva kwemizamo kahulumende yokuthi azibhadalele lesi sikwelede ngaphansi komthetho osahluzwa we-RBZ Debt Assumption Bill. Lokhu kwenzakala ibhanga le-RBZ lisithi selibumbe ikomiti egoqela ibhanga le-World Bank lenhlanganiso ye-IMF lezinye ezaqhuba lolu hlelo. Umnumzana Madison Hlalo, senator wakoBulawayo kubandla le-MDCT, uthi ibhili le idluliselwe izolo edale le-Senate lanxa amalunga ebandla lakhe ezame ukuvimba.
Ukusithiseka kusoze kube khona ngaphandle kokuthi umuntu abantu babili lolwazi lokudingakalayo ibhili yakhona yonke. Ukuze uthi nawe la ukhuluma ukhuluma izinto uyabuzibalile eziyabe zihambi kwakho, kodwa kujayelekile nje ukuthi ibhili buye ingelakho okungabe silakho thina, kodwa umnisa uyabela ama-point akhe wonke. So kuba nzima ukuthi uhambe nge-point nge-point ukhuluma ngayo ibhili. Njalo kulo mthetho esenethi othi wona awumelanga ubale lokho oyakukukhuluma nxa u-contributor e-Senate, but wona yiwama-standing rules akhona ukuthi kumele ukhulume sokusuka ekhanda. So kuba nzima ukuthi nxa ukhulunywa ngamafiga wena ungelawo phambi kwakho ukuthi ukuphikise kakhulu.
Ibandla lakho lithi lona lifuna ukuthi ukukhutshwe uluhlu lwamabizo abantu abalesikwelede ku-RBZ kuzanceda ngani?
Well, uncedo olungaba khona ukuthi kwazakale ukuthi ngobani abaphiwa lelo ncedo nxa lingabe laba khona. Njengenjayelo yokuthi nxa into kuthiwa zenziwe ngigcele ukuze uzulu laye akwazi ukuthi ngabe imali zahamba, ngibona ngani kuyadingakala khona.
Le committee ebunjiweyo ukuthi ikhangele ukuthi uhlelo lolu luqhutshwa njani.
Hayi, lapha ngibona ngani uminister ukufake sobala ukuthi usezama ukuthi ihlelo abanazo yena ku-ministry yakhe zibe mgceke. Yikho ke ubunjwe leyo singathi i-department ezakhangela ukuthi konke ongabe kumele kwenziwe kuyakhangelwa kucubungule ngabanye abantu abangekho e-reserve. So lapha kuzanywa ukuthi okwehlukeni nalokho kube kusenzakala izolo ukuthi into zakhona zonke bezisenzwa ngasese. Lokhu sokuzanywa ukuthi kube le-credibility esingathi ngesikhiwa ukuthi yonke into isetshenzwa njani mgcele.
Lo ngumnumzana Madison Hlalo, usenator wakoBulawayo okubandla le-MDCT, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele i-Amnesty International siyethule umbiko osola uhulumende weZimbabwe ngokwehluleka ukuvumela imisakazo yezigaba ama-community radio stations kanye lemisakazo ezimeleyo engelabudlelwano lohulumende kumbe ibandla elibusayo eleZANU-PF. Lumbiko lesihloko esithi Beyond Tokenism uveza ukuhlukuluzwa okwethuselwa lokubotshwa mahlayana kwalabo abafuna ukuthi imisakazo yesigaba labazimeleyo baphiwe imvumo yokusakaza. Kubika uBenedict Nhlapho.
Umbiko wenhlanganiso Amnesty International uveza ukuthi eZimbabwe alikaphi ngisho lohodwa umsakazi wezigaba imvumo yokusakaza selokhu lithole uzibuse ngo-1980. Okwamanje kule msakazo yezigaba engamajumi amabili lasishiyagalombili 28 emelele ukuphiwa imvumo yokusakaza. Ukuncitshwa imvumo yokusakaza lokhu kwenzeka kungakhathalekile lokuthi umthetho we-Broadcasting Services Act of 2001 uthi Broadcasting Authority of Zimbabwe ibaphe leyo mvumo. Ukwehluleka kwahulumende ukupha imisakazo yezigaba imvumo yokusakaza sekwenze iningi layo yaqala ukufaka inhlelo kuma-CD bese ziphiwa umuntu ngamunye ukuze ayelalela esekhaya. Kodwa-ke umnumzana Kudzai Kwangwari obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zenhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations uthi abenza lokhu labo badlisa imbuya ngoluthi njengoba kuthiwa bephula imithetho yokusakaza.
Kuqakathekile ukuthi inkulumende yeZimbabwe izwisise ukuthi masikhuluma ngendaba zemisakazo yezigaba, imisakazo le iyakhuthaza intuthuko, iyakhangela izinto ezinjengekhuhlane, iyakhangela izinto ezinjenge ukulima, iyakhangela izinto ezitshiyeneyo. Imisakazo yezigaba yenale ikhangele intuthuko kakhulu ukudlula anything else.
Ngombimbito ka-2013 amapolisa angene emaofisini omsakazi wezigaba kobulawayo oweRadio Dialogue kwathathwa amaradio okwakufuze aphiwe uZulu. Kwathi isiphathamandla salo umsakazi umnumzana Zenzele Ndebele weteswa amacala acaciyo. Ngonhlangula ka-2014 inhloli zikarhulumende, amapolisa kanye lamasosha angene emaofisini omsakazi wezigaba iRadio Kwelas eKwekwe kwathathwa ama-laptop lama-CD alenhlelo zomphakathi edlula inkulungwane. Esekhuluma ngodaba lokuthi mhlawumbe bancitshwa imvumo yokusakaza ngoba uhulumende esesabela ukuthi imisakazo iza kupha umphakathi ithuba lokumanyana kwezombusazwe, umnumzana Kwangwari uthi ayikho into embi elizweni elikhululekileyo ukuthi uZulu akhulume ngezombusazwe lobanje ekufithizela ukuthi imisakazo yezigaba ihlose intuthuko.
Vele ukukhangela ukuthi umbuso ume kanjani, angiboni ukuthi kulicala kunoko ngoba umbuso ngabantu, so abantu kumele benelise ukukhangela ukuthi umbuso nalo uyenza njani, uyabasebenzela njani. Uma ungasebenzeli kuhle, angiboni ukuthi kulicala ukuthi abantu bakhulumisane batshelene ukuthi ah no, lokho asikufuni.
Umqondisi weAmnesty International ezansi yezwekazi le-Afrika umnumzana Debros Muchena uthi kulusizi ukuthi ngemva kweminyaka engamachumi amathathu lanhlanu iZimbabwe izibusa, le mvumo yokusakaza ephiwe imisakazo elichumi ezimeleyo iphiwe kuphela kumakampani labantu abaludlelwano lorhulumende kumbe ibandla elibusayo.
On the part of government, we are simply saying they must ensure.
Uhulumende weZimbabwe sithi thina kungumsebenzi wakhe ukubona ukuthi izizalwane zonke zeZimbabwe ezifuna ilungelo lazo lokuthola imisakazo yezigaba ziyaphiwa lelilungelo kungela kunqatshelwa. Sifuna njalo ukuphiwa kwemvumo yokusakaza kungenziwa ensitha kodwa kwenziwe mgceke ukuze uZulu azibonele ukuthi imvumo lezi ziphiwa ngokufaneleyo yini kumbeko lobuqili.
Uthi la maqubaquba emali afuneka kulabo abadinga imvumo yokusakaza kufanele akhitshwe ukuze ilungelo likaZulu lokuthola imbiko lihlonitshwe. Lombiko ukhuthaza uhulumende ukuthi alandele isisekelo sombuso esikubeka kucaca ukuthi uZulu ulelungelo eligcweleyo lokuthola imibiko kungela migoqo emenqabela ukwenza lokho. Mele Studio 7 eJohannesburg eSouth Africa, nginguBenedict Nhlapho.
WoStudio 7 Live Talk lamuhla sihlaziya inhlelo zokulondolozwa kwendawo ezihlala abantu zihlanzekile langokulondoloza imvelo ezigoqela uhlelo olusungulwe izakhamizi zaseTafara Mavuku eHarare.
Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Singakangena esigabeni esilandelayo wothe sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Kule socha likahulumende wele Burundi elilodwa elidutshulwe lafa lamhlanje kudlakela lokulwisana kwamapholisa labatshengisela bezama ukubamba ngamandla umongameli Pierre Nkurunziza ukuthi engancintisi kukhetho lokudinga umongameli okwehlandla lesithathu.
Amazwe omhlaba sesole kakhulu eMyanmar ngokukhwezela ingxabangxoza esemhlubulweni wase-Asia odalwe zingozi ezehlukeneyo zokugenqula kwemikhumbi ebuya ithwele abantu ababalekela impilo kungami kuhle kweminotho yamazwe abo besiza ezwekazi le-Asia. Ngokunjalo ilizwe leli selibike ukuthi selizimisele ukuphathisa inkulungwane lenkulungwane zalaba bantu asebeswele lokuthi bengaya ngaphi, abanye babo asebethengiswa njengezigqili.
Esigabeni sendaba esiphathelane lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, lamhlanje sixoxa lomnumzana Gift Tawanda Marufu ohlala kweleBotswana owalinyazwa kakubi ngumqashi wakhe. UMarufu uthi wayesebenzela uRadihele eMahalapie lapho adutshelwa khona edinga ukuthi ahlawule iholo lakhe. Wagcina iqonywa izandla ngenxa yamanxeba abalawo. Okwamanje uthi lokhele inhlamvu zompopo esifubeni ezingakakhitshwa. Uthi usebophisa umqashi wakhe ngoba engasenelisi ukusilela imuli yakhe esehlupheka. Asenelisanga ukukhuluma lomqashi lo esinikwe ibizo lakhe kodwa esingeke salifaka emphakathini njengoba singakhulumanga laye. Abazi ngodaba lolu bathi okwehlela uMarufu akuthiyananga lo kubhekana lezinye izalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. UMarufu uchasisa okwamehlelayo kunxoxo wayenze lo Gibbs Dube weStudio 7.
Hey, khathesho kaseBotswana kwakula mthi engiyenzayo engikulindileyo kuphela bendilinde i-court case yami ukuthi icalele ukungena ngemande, but bathi siyakuyiphindele futhi ngoSeptember.
Ye, icala leli ngelani?
Hey, icala leli likhulu kakhulu baba Gift, and linzima kakhulu ukuthi yabona ma ongahlangana nalo asonto ongayiphosa lento engayenzwa ngumuntu waseBotswana ngapha. Ngaginwa ngomunye ubaba oBotswana ngapha, mna ngangisebenza ama-office job yabo. So njengomuntu ogebhayo izihlahla emasimini abantu, ubaba lo wasefuna ukuthi ngimgebhele izihlahla ensimini yakhe ngisindima ezimbili le-half. So ngathi ma ngiceda ukugebha izihlahla lezi ngifuna imali, ubaba lo wase khanye ngafuna ukungibhadala, kugcina sengithathela umbhobho engidubula ngombhobho obhulesi. So ngaze ngagcina sengiluza izandla, ngela zandla songikhuluma layo. So
wathe kudubula khonapho wayesithini?
Manje ukuthi ngomZimbabwe, ngabe ngiyakwazi ukuthangela amaphepha okuvunyelwa ukuthi ngabe ngilapha elizweni leBotswana, ngabe ngingamhlukuluzi. Wayefuna ukuthi ngabe ngithatha i-$200 phezu kwemali engangiyifuna, engange-$3,400.
So ubaba lo wayengaphuka ngkhona lapho kwenzakala khona khonoku, njalo kwakunini?
Radisile eduze leMahala. Kwakungo-2013.
Kwahamba njani khonapho ekudubula? Wayesithini vele?
Ukuthi kwalayala akula mali anginika yona, ngiwumZimbabwe, ma kula lapho engifuna ukuthi a-reporta khona ngihambe ngiyoriporta. So mina ngasenzise epolisi ngareporta nje ni baba ngareporta khona amapolisa khona banitshela ukuthi bona abasebenzi nge-Saturday. Ngibuyele back emzini. So ma ngingafika emzini uzanginikeza imali, ma nganginikeza imali ngibuyele kibo nge-Monday. Yikho benza bona ukuthi bengayenza njani ngecala lami, inkosi izabe khona ebusa khona lapho. So ngathi ngibuyele emzini azange ngifike ngikhulume laye lutho. Mina ngathi ma ngifika kuphela ngingena ngisingiqonde endlini lapho ebengihlala engihlala khona, engawayeqhuma emoteni ngombhobho wakhe ekuqalisa ukungijubula. And khonapho ekujubula njalo ngayelo into girlfriend yami labanye abantu ababekhona khonapho.
So manje kusukusela ngaleso sikhathi kuze kufike lamhlanje, kade usebenza njani khonapho ke mnumzane?
Since ngo-2013 mhla ka-12 October until now, lapho eMthwala bake bathi ma mphume esibhedlela ngoba ngahlala 5 months esibhedlela. Ma mphume esibhedlela e-government yeBotswana babesinye deporter eZimbabwe. So kuthi i-government yeZimbabwe banginceda kakhulu ngokufika le mbala ukuthi ngingene icala lami lingathethwanga. Ngaphenduka, so ngathi ma ngiphenduka ngabuya nganikezwa omunye umama futhi ongumTswana, ngimnikezwa i-government yeBotswana ukuthi angizohlala la ezongigcina no mama la wakali chiku ngisuke hamba la mekteri male wantu nefili male shukara pia ngencha ya kwansuku ngalisa ngenda la manganya lelu kamba la kula babantu kutete ni male ah ngatu na mbwela peki kiwa bantu ve government tempo sona nga bache uti ayo mina kansafu ngusala la lo mama lo mina wehi vile ngile girlfriend ya mkunga banja nilin ngusi ukuti ngitini ntu ngishala kule yon tu ngibelo ngishala lo girlfriend ya
singati ke ikala lako utinga utu piwe nukonapu
ngiti ukuti netse ngokuthi bekwazi ukuthi ngithatha ngapi imali for the whole life njengoba ngingazi lami ukuthi ngizophila isikhathi esingakanani ngifuna ukuthi ngabe ngiyaba lo muzi wami maybe umuzi olezinto eziningi njengalokhu ngingasasebenzi ukwenza ukuthi izinto zindlu maybe ngingakwazi ukudinga abantu abangarenta.
Lo ngumnumzana Gift Tawanda Marufu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana ubekhuluma icingweni lo Gibbs Dube wo Studio 7 SMLAPM.
Ngali chona njani zulukandaba mthwakazi omuhle walamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande sidibana kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba namhlanje sixoxa lo mnumzana John Masuku umsakazi odumileyo sixoxa ngodaba lwama license. Ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi, lami ngiyathaba kakhulu ngokungisa kuhlelo lwakho.
Umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi ubona njani udaba lwama license lolu ukuthi abantu bayakhala ngemsakazo le TV ukuthi hayi siyabhadala kodwa asikubone sikubhadalela.
Ukukhala kwabo kuyazwisiseka ngenxa yokuthi babebhadala babebhadalela ukuthi bathole ihlelo ezingcono kunalezo eziphumayo. Kuyinto ebazwisa ubuhlungu abhadala kodwa basithi ukubana inhlelo abazikhangeleleyo ezifanana nalezo eziphuma kweminye imisakazo kazikho njalo sekusiza lapha kwezepolitiki bese bebanjwa ngamandla ukuthi bathande abangakuthandiyo ngoba umuntu kumele azikhethele yedwa la kuphuma izindaba kaziphume nje izindaba sitshelwa ukuthi kuyini okwenzakeleyo hatshi ukuthi siphinde sinike ingqondo yokuthi lo uzibani nguye omuhle ukwedlula uzibani bani lokhu kuyabe sekusalele abantu ukuthi bazikhethele bodwa ukuthi kulokhu abakubonileyo okuphunyiswa ngendlela efaneleyo abakufunayo yikuphi.
Kahle kahle kuyini lapho esingathi umsakazo uyalahleka khona oyenzuza ukuthi abantu baze bathi hayi asifuni lokubhadala amalayisensi?
Siyakwazi ukuthi elizweni abantu banakana ngendlela ezijiyeleyo njalo lo msakazo nawo kumele utshengise khonokho ukuthi silapha elizweni leZimbabwe okunabantu abaneminyakano ekushiyeneyo kodwa ngenxa usuzabanjwa ngamandla ukuthi elithweni lunye ngalunye ukukhulunywa ngalo sizwe icele elilodwa kuphela sizwe umnakano wodwa kuphela abantu bagcina sebekhonona ngoba bayefuna ukuthatha iqiniso kwesinye isikhathi abanye abantu bayakwazi ukuthi umsakazo uyabuya lapho abake khona ikakhulu besenza lokho kwezindaba kodwa bamangale xa sebelalela emsakazweni sekukhithwa ngendlela abangayibonanga engayisiyindlela ababebona izinto ezenzakala ngayo.
Singathi thina manje nxa abantu bengayekela ukubhadala amalayisensi wona lawa babe besithi umsakazo wona uthathe ngaphi unzuzo yokuthi lawo usebenze?
Into ethiwo ngabantu ayisikho ukuthi bafuna ukuyekela nje kuphela, batshengisa nje ukuthi bafuna ukuyekela ngenxa yokuthi bafuna ukuthi umsakazo uguqule ukwenza kwawo wenze izinto ezithandwa ngabantu ulethe izinhlelo ezithandwa ngabantu ungabi umsakazo webandla ungabi umsakazo kahulumende kodwa ube umsakazo wabantu. Yikho okunjela ngesingisi besithi umsakazo uyakhuluma ngomsakazo labantu sikhuluma ikakhulu ngeZBC kuthiwe yi-public broadcaster hatshi i-state broadcaster. Xa isiyi-state broadcaster kutho ukuthi isingumlomo nje kuphela kahulumende ingafuni ukuthi ilalele lokhu okutho ngabantu kufika kuhulumende. Kodwa-ke kunendlela ezijiyeneyo zokuthi kuthathwe imithelo yemisakazo njengalezi esizwileyo ngesikhathi kuphuma umbiko ophathelane nokuhanjiswa kwemisebenzi ezeDC okukhitshwe ngabe-KPMG ukuthi kunendlela yokuthi abantu bangalalela umsakazo abawuthandayo njalo bebhadala izimali zabo kuleyo msakazo abayivulayo. Okufana nokuthi la ubukela imsakazo lantwa ne-DSTV, xa ufuna ukubukela i-Facebook yonke uyakhipha nawo imali ye-Facebook. Xa ufuna i-Compact nawo uyakhipha i-Compact. Xa ufuna leyana engelanhlawulo efana nale etholakala ku-Free Satellite TV nakho kunjalo.
Hayi, kwezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalela isabalalele.
Hayi, ngiyalibonga abalaleli ngokundlalela, nawe ngiyalibonga msakazi ngokunginika leli thuba lokuthi nami ngithe umbono wami eziphathelane nemihlelo yokusakaza.
Hayi, kuzwakele. Hayi, sibongele, ube lelangelihle. Lo ke bekungumnumzana John Masuku, umsakazi odumileyo obesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba lilale. Igama lami nguChris Gandhi.
Kwezemidlalo lamhlanje, abadlali bomdlalo we-cricket sebeveze imbono ehlukeneyo phezu kokwethekelela kweqembu leZimbabwe kwele Pakistan ukuyadlala imidlalo eqalango lwesihlanu. Abugatsha lwe-Sports and Recreation Commission labugatsha olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe bebexwayise iziphathamandla zeZimbabwe cricket ukuthi zingayi kwele Pakistan ngoba umumo wezombusazwe ungamanga kuhle kulelo lizwe. Lokhu kulandela ukuhlaselwa kweqembu le-Sri Lanka ePakistan ngabahlamuki besi-Muslim abedlulisa amalawulo ngo-2009. Kwalimala abadlali baleli qembu njalo kwafa amapolisa ayisithupha. Inhlanganiso ebona ngemidlalo ye-cricket emhlabeni jikelele International Cricket Council layo yalile ukuthumela iziphathamandla zayo ePakistan. Sixhume incwethi kwezemidlalo uEzra Chisaspanda.
Ngempela-mpela iZimbabwe mele ayihambanga khonale ke ngasePakistan. Ihambe ePakistan kusaziwa ukuthi kule ngozi abangahlangana layo. Kuyaziwa ukuthi kulokuliwa kulento zama-terrorists, kulento zama-insurgents. Kuyaziwa ukuthi ePakistan akumanga kahle. Amazwe wonke omhlaba akahambi kuyadlala ikhilikithi khonale ePakistan. Kukanti uhulumende weZimbabwe uzithulele abantu bakhe bephuma elizweni besiye endaweni enjiyana esabeka kanjiyana ukuthi idlale imidlalo. Kuyabonakalisa ukuthi ke akula budlelwano obukhona kuhulumende lalaba abaphethe ke ezemidlalo yeZimbabwe. Kuhlunga kakhulu, kungenza lokuzenzakala khona ePakistan. IZimbabwe izithini itshele emhlaba wonke ukuthi kwenzakale njani khonoko. Bazathini? Into engiyibonayo lapha ngibona ukuthi ke bahanise indaba zemali. Kukhona imali eziphiweyo abantu ezingeke zithelwe umuntu. Akula muntu ongathi akhangele ukuthi lapho ke ngiyaphaka laphakathi kuyadliwa isilwana acanga uhamba ngaphandle kule mali ekhona. Kuyaziwa ukuthi kukhona okwenzakalayo khona pana. Ungakhohlwa ukuthi vele indaba lezi-ke ezezimali zenza umuntu-ke athatha ama-chance.
IPakistani siyazi lilizwe elingumaqhuzu emidlalweni ye-cricket lapha. IZimbabwe ubona idlala njani?
Umdlalo lo ungakhangela mfowethu, umdlalo lo oyadlalwa lo umdlalo kudala obekiweyo kulalaba kuthiwa ngamabhukisi abakubheje ezemidlalo abajwayelekileyo ukuthi bavela ke ePakistan abayibo abafaka izimali ukuthi imidlalo ilahlwe esithi i-match fixing le-corruption. Into ekhona ngiyakwazi ukuthi kwenzelwa-ke laba-ke kuthiwa ngamabhukisi abafaka imali emidlalweni ukuthi iZimbabwe izadliwa ngama-wickets angaka, iZimbabwe izawona ama-wickets angaka, kwenziwa ngamabombo ngabadinga imali. Lo mdlalo lowo abantu beZimbabwe bangakhalela okuningi ukuthi hayi iZimbabwe idliwe okwamaqiniso, iZimbabwe iwinile okwamaqiniso, kodwa khona-ke abantu abadlaya izimali lapho. Futhi ngiyagcizelela lapho ngiyakwazi abakhokheli beZimbabwe Cricket Union baphiwe inkalakatha yemali and into ezisebenzayo senza bona abothiwa ngamabhukisi. Uyakwazi wena ePakistan vele ungakhangelela kathezo zabona abadlali abaningi basejele ngendaba lokuthiwa i-match fixing.
UEzra Chisaspanda incwethi kwezemidlalo njalo ngumsakazi odumileyo sixoxelaye eseLondon kwelePilitane. Hayi ke kwanele okwanamhlanje zihlobo esithandekayo olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.